Toku izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngizona njani sokandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 6 enhlolanga uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukwehla kwenani labaphumeleleyo emhlolisweni wezifundo zika grade 7 owanyakeni kusolwa ngabaneni.
Kumele kavume ukuthi kuyamehlula yikhona uphoqelela abantwana ukuthi bayefunda isimo sinje hayi akusebenzi.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni liya lisehla, kungaba kubangelwa kuyini?
Well, izizathu zakhona zingaba ningi. Okuqala siyananzela ubana siku-lockdown. Kungenzeka ukuthi nali-lockdown esikhuluma ngayo iyophose layo encedisayo.
Izulu elinayo ezigabeni zelizwe jikelele selithiye umonakalo omkhulu, abantu bethathwa ngamanzi, amabholoho ekhukhulwa lasemasimini sokudodile.
Nje okunye sikubonayo ukutshaywa kwamadonki umbane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izihlangothi ezehlukeneyo zelizwe batshengise ukukhathazeka ngempumela yomhloliso kagrade 7 wanyakenye osanda kwethulwa, otshengisa abantwana bezinye izikolo beswela lokukodwa emhlolisweni. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Esethula umbiko wakhe phezu kwempumela yomhloliso wezifundi zika grade 7 zanyakenye, umgcini sihlalo weboard ebona ngezokuqhutshwa kwemihloliso kumfundo yeprimary lesecondary eyezimseke, uprofessor Edimwe nje utshele umhlangano lentatheli zindaba owenziwe ngendlela yakulezi nsuku ezebulenjini ukuba isilinganiso sabaphumelele kulo mhloliso sifika phose amachumi amane ekhulwini, 37.11%. Lokhu kusitsho ukuba sehlile kancinyane nxa kuqathaniswa lomnyaka 2019 lapho esasifika phose isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini, 46.9%. Isikhulumeli enhlanganisweni yababalisi abafundisa emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union, RTUS, uMnumzana Nation Mzitirwa, uthi kabamangaliswa yilokho kwehla kwenani labaphumelele kulo mhloliso kagrade 7 wanyakenye.
Ngoba abantwana abafundanga, abaqedanga ama-syllabus, ngoba izikolo zavalwa ngo-March, then zavulwa ngo-September because of i-lockdown, and izikolo zathi zivulwa, kade kungela ababalisi ezikolweni, be-incapacitated, bekhala ngendaba yeholo, and singakhangela izikolo zasemaphandleni, yizo zilabantwana abafeyile kakhulu, ngoba abatholanga i-opportunity yokuthi bayenze i-online learning ngesikhathi se-lockdown, ngoba kade bengela ama-smartphones, bengela ama-laptops, bengela imali yokuthenga idata, and lapho abahlala khona akula network abanye bangkhona.
Abakhulumisane lalomsakazo babalisa uMnumzana Efi Dlela Ncube obona ngezokukhankasela lezokupha amacebo enhlanganisweni ye-National Consumer Rights Association, NACORA, engumzali laye.
Kodwa vele sesakubona umnyaka lomnyaka abantwana bephuma la zero. Ukakhulu emathibeland izikole eziningi zizuza zero umnyaka lomnyaka ku-grade 7, umnyaka lomnyaka ku-O level, ku-A level kunjalo. Into leyo idinga ukuthi ithathelwe amanyathelo amakhulu, ilungiswe masinyane ngokuba kuyonakala. Isizwe siyasala emuva, abantu bayasala emuva ngobuningi, abantwana abaningi bayasala emuva.
Esinye isakhamuzi sasetafara edolobheni leHarare, uMnumzana Ian Masiye, uthi kayimangalisi leyo mpumela yomhloliso wa-grade 7.
Uhulumende wayemele ukuthi ngawema waba le-patience ukuthi into ziqale zilunge, abantwana bafunde sibili, ukwenzela ukuthi nxa ama-results ephuma sibekwazi ukuthi hayi for sure abafundile, kodwa lokho kwathesa hayi kuyadanisa sibili. Kambe izikolo abantwana baphume lapho 0%, hayi thina kuyasidanisa kakhulu. I-way forward ke lapha sekumele abantwana baqhubeke baye phambili, kanti bengathini asiyo fault yabo ukuthi bafailile, bazamile lapha bakwanise khona.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya ongumkhokheli wenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions Komaliso uphe umbono wakhe phezu kwalempumela.
Kukhanya njalo izikolo ezisemadolobheni kumbe ezilabanikazi abangasohulumende yizo eziphumelele kakhulu ziqwebha ama-100%. Ngibona futhi inkulungwane ezine 4,000 yizo ezingaphansi kwe-40% ezingamakhulu amabili phose abantwana kabazuzanga lutho ama-0%.
Ungwenya ukhala ngomkhuhlane we-COVID-19 athi yiwo ophazamise uhlangothi lwezemfundo kakhulu, ekhuthaza uhulumende ukuba aphange atholise uzulu ijekiseni yokuvimba ukubamba igciwane le-coronavirus.
Hashi nxa sokungasazuzwanga umgcabo kumbele isithi ngesikhiwa i-vaccine, hashi mna mbona kungcono izikolo vele musisitale zivaliwe.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lokhu sikudaba lunye. Ukuhlaziya lolu daba siqoxelo wake waba ngumphathisikolo esigabeni seMathebeleland South umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Kungaba zindlela ezithize njengoba usitsho enye yakhona yiyonale ekuvalwa kwelizwe i-lockdown ngenxa ye-coronavirus. Angithi abantwana babevalelwe okwenyanga ezingaphose zibe yisikhombisa kumbe ziba isifica minwe mbili bengafundi behlezi nje. Singazikela leyo mhloliso eyayihleliwe ukuthi yayihlelwe kukhangelwe konke khona lokho kumbe kwakhangelwa isilabhasi kwathathwa imibuzo ivela kuso sonke isilabhasi. Bona abantwana kulezinto eziningi abangazifundanga, bengafundanga benjalo babuye bavalelwa. Hayi, loko sibile eqinisweni asikwazi ukuthi uhulumende laye wayethabeleni isithi abantwana bayebhala imihloliso bengafundanga lutho. Lelo kwaba liphutha kakhulu ngombono wami aluba abantwana laba vela bahambanga ukuthi bayebhala ngoba akulanto ababeyifundile, anti imihloliso isuka kuloko okufundwe ngabantwana. Owenjalo singakhohlwa kunjalo nje ababalisi babevele nje bekhonona ngeholo bekhalela ukubana iholo labo lingathi baliphiwa amadola aseMelika. Kwavalwa kunjalo uhulumende kazange akalalele ukuthi ababalisi bathini. Lakho khona lokhu ukuthi kwavele kwengezelela lalaba abafunda insukwana zona lezo ezilutshwane kuthi babefundisa nje konoko njoba ngisithi babefundisela nje ukuthi kuthiwe basemsebenzini.
Manje ngokubona kwakho kwenziweni ukuze kulungisiswe lona lolu udaba?
Hayi, okungezwa lapha ikuthi uhulumende wakithi kavume ubana lezi zinto azihambi njengokucabanga kwakhe kuzihamba ngendlela yazo, ziyazilawula zodwa izinto leli lizwe. Uhulumende kavume ukuthi kuyamehlula khona uphoqelela abantwana ukuthi bayefunda isimo sinje, hayi akusebenzi. Kakudinwa indlela ngangcono mbele balaluke bonke umnyaka wona lo baze bayibhala ngomnyaka olandelayo. Engathi ngesikhathi sempi izikolo eziningi zavalwa, abanye zavalwa emakhaya bazama ukuyafundisa ukuthi bayifunda emadolobheni kodwa izavalwa iminyaka emibili emithathu kwezindawo. Uhulumende akwenza khona lokhu akumangalisi, akuhloli, yinto engaba khona. Okwesibili, uhulumende kayekele ukungenela kakhulu empilweni zabantu. Kabavunyelwe ukuthi abantwana bangaphongukuhlala nje ngoba nabantwana bangahlala bengenzi lutho ingqondo zabo ziyarusa.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngowake waba ngumphathi wesikolo esigabeni seMathebeleland South ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni liya lisehla. Amanani akhutshwa lugatsha lwezempilakahle akhomba ukuba inani lababanjwa igciwane leli lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lehlile kakhulu nxa kuqathaniswa leviki edluleyo. Kungaba kubangelwa yini lokhu? Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, izizathu zakhona zingaba ningi. Okokuqala, siyananzela ubana siku lockdown. Kungenzeka ukuthi nali lockdown esikhuluma ngayo iyophose layo encedisayo ukuthi amanani lawa ayehle ayephansi. Okwesibili njalo esingabe sikunanzelela, ikhona ukuthi ananzela izikolo zivaliwe lazo. Phela lazo izikolo zenza abantu kube lokuhamba-hamba lokuminyana okuningi. Khona ukuthi izikolo zivaliwe abantu abaningi abahamba-hambi. Lapho kuyanceza ukuthi inani liye phansi ngoba laba abhalayo labo balutshwane and sebebhale baqetha izikolo zivaliwe. Ngokunye kubangela ukuthi phose inani liyehle lalo liye phansi. Okunye futhi ongabe kubangela ukuthi inani leli silibone loku liqhubeka lisehla lisiya phansi. Kuye ukuthi ama-shops amaningi nxa sikhangela ikakhulu phakathi edolobheni lakobulawa lapha avaliwe. Kuvule kakhulu ama-supermarkets lamakhulu la lezi zitolo zokudla. Kodwa lazo futhi ngananzela ziyavala ngo-3. Khonakhona kuyenza ukuthi ukuhamba-hamba kwabantu kwehle phose kungabe kuncedisa.
Indlela amapholisa akhanya eqhuba umsebenzi wokuthi abantu balandele imigoqo ekhona, abanye bayayisola. Wena ubona ngani bakwenza ngokuqotho yini amapholisa?
Siyananzelela umsebenzi owenziwa ngamapholisa ngalesi sikhathi ese-lockdown. Ungananzelela imigwaqo eminingi ivaliwe, ikakhulu leyi emkhulu engenisa abantu phakathi kwedolobho lakobulawayo. Kungumsebenzi omuhle wenziwa ngamapholisa, bezama ukuthi banqabele nje abantu kuphonga ukungena kungela sizathu sokuthi umuntu angene edolobheni. Kodwa-ke siyathola ukukhonona okuthile ukuthi kulamanye amapholisa angathi ngabe senza umsebenzi lo ukuthi bazame ukunanzelisa ukuthi kungani umuntu ebonakala esedrobheni. Izakhamizi ziyakhonona ezinye ukuthi amapholisa akhanya ungathi abantu abaphathi kuhle kwezinye izikhathi. Uzananzela ukuthi indaba ye-lockdown ivumile ukuthi abantu, umthetho uyavuma ukuthi abantu bangene edolobheni, ikakhulu abadinga i-medication kuma-pharmacy bavunyelwe ukungena. Labantu abaya emsebenzini belezincwadi bavunyelwe ukungena. Kodwa thola omunye umuntu yabe lebhuku lakhe litshengisa ukuthi umuntu ophathekileyo ofanele ayedinga umuntu edolobheni engabe ngela incwadi, atshengise ipolisa. Kwesikhathi ubone njengathi amapholisa abakuzwisisi khona okube ngathi bayahlukulisa abantu. Ngabe sisedolobheni phakathi sibilisiyananzela kula mapholisa ababhodabhoda edorobheni abaye behamba ngenyawo bengela ama-uniform, abaye behamba ngezimota. Ungananzelela kwesi sikhathi ukwenza kwabo nxa sebebopha abantu labana babongofika nje bethole besukela abantu bethatha abantu befaka emoteni hamba labe enkambeni. Sebengale nkambeni siyathola sibili abezinye izakhamizi zikhonona ukuthi ufike sibili ngale nkambeni sekwatshengisa ukuthi hayi nokundilethela apha nangu njengakhona ukuthi engangibulanda i-medication ngibulandani. Umuntu useyagcinwa khona bhani epolice camp engxeyaqeda ama-hours phose 3-4 azakhulule ngemva kwesikhathi eside kuleyo kuleyo ukuthi hayi finder finder. Kanti khonoko sibona ngathi amapholisa lawo ngabe sengumsebenzi omuhle ukuthi abantu bangangena edrobheni kodwa laba bananzelela ukuthi basebenza labantu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlelwa msheshwe, lamlela nampa wafowembula.
Kwezemaphandleni izulu elina ezigabeni zelizwe jikelele lithiye lidale umonakalo omkhulu kwezinye izigaba lapho abantu abathathwe ngamanzi kwathi amabholoho lemigwaqo kwadilika. Amadamu adabukile sokuthiye izakhamizi zemaphandleni zisesabela ukuthi zizabhekana njalo lodubo lwamanzi lanxa izulu lisina njalo nje. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Uzulu wezansi emaNdebeleni seleminyaka ebhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kungakho kuna kwalo lonyaka uJaining lilethemba lesivuno esihle kodwa umonakalo osudalwe lizulu sujiye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngobuningi balo okulakho ukudala ukuthi bengafuni kuhle ngoba izilimo sezitota njalo sezihlaselwe imhogoyi. Izulu elinendaweni ezithiyeneyo ezansi emaNdebeleni kuviki edlulileyo lijiye umonakalo omkhulu. Umnumzana Mduduzi Chakalisa oyisakhamuzi Ludumbe Bay Bridge uthi abanye bathethwe ngamanzi kulandela ukuna kwaleli zulu.
izulu labantu uthethe ngamanzi abanye ba twalandela inkomo zabathi zingene emfuleni uthi bezithatha ngangalo zamuchapha ngeskipi skipi lesana sathatha ngamanzi oselakala bonke abantu abayifu ababili obatholakale abanye ababili lokho bengakatholakali halo nizulu ha khuline kakhulu
ngaphandle kokulahleka kwempilo ihofisi likasicommunity eBedbridge libike kuliveki ukuthi imuli ezifika amakhulu amahlanu zithele zisegcekeni ngemva kokudilika kwemizi yazo. Umnumzana Love Monqobo wesakhamuza kumalaba kuwat 7 eMatobo South uthi izifuyo zabo sezisengozini kulandela ukudabuka kwedamu lengoniwa eliyilo abaluthembileyo esigabeni sabo.
Sele sikhala amanzi ahambile kho esingasakwazi esingasela amathemba ukuthi njengoba ngalesi sikhathi somnyaka umnyaka sizawuqeda izifuyo zethu zinathanga idamu mpela ekade sikhangelele ukuthi ngendlela ebelila amanzi ngakhona ebeligcwele ngakhona besizithelile ukuthi udisembe ngafika lilokhu lilwa manzi ukuthi alibana sikhalo sethu siyezwakala damu lethu litsheche livalwe lapho elidube khona.
Umnumzana Tobias Pando isakhamuzi efumuko eKwanda South uthi labo behlelwe ngumonakalo ofanayo.
Damu lihambile elinye kithi khona nga nje okunye sikubonayo ukutshaywa kwamadonki imbane
ngaphandle kokudilika kwezakhiwo. Isifuno salonyaka silakho ukuphazamiseka kuthi umnumzana Patrick Marupi.
Izulu sibili linile sibili kakhulu abantu balima izilimo amabele inyawuthi umumbu kodwa kathesi osokukhona kukhanya imhogwe iyaphambanisa abantu ezilimeni kakhulu ibaphambanisa emunjwini iyadla umumbu pho besicela uncedo ukuthi singathola uncedo bani olungabulala lezi zivungu imhogwe
endaweni ezivalisa kosiyoke eBedbridge lasesilonge eKwanda South amabholoho athethwa ngamanzi. Ibholoho elikumfula umbembese weSnittleton emgwaqweni osuka kubulawayo seBedbridge liyalungiswa ngemva kokudilika kwalo kwelinicele kuviki edlulileyo. Osaphethe isihlalo somqondisi wesabelo sezansi emaNdebeleni umnumzana Peter Mahlatini uthe ukusamela cele imvumo kubakhulu bakhe phambilini ngokuthi asilandisele ngomonakalo obekhona kulesi sabelo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula eziphathelane lodlakela ezindlini.
Sanibonani balaleli, sanibonani lonke. Ibizo lami thangumelisa nomakhosi Ndlovu. Ngisebenza mphethi mhlelo enhlanganisweni okuthiwa yi-Emthonjeni Women's Forum. Sina njenge-Emthonjeni Women's Forum siyinhlanganiso yabomama ejonge kakhulu ukuvikela udlame olukhangelane labomama ngezindlini kumbe emphakathini. Silocingo olwe-toll free 1-0-0-1-0-1-8-8. Thinta loba ngasiphi isikhathi ukuze uthole usizo. Sisebenza kakhulu endaweni kobulawayo, sisebenza eMatnot, eCholocho, sisebenza njalo eMzingwane. Le-Insiza District. Thina ngalesi sikhathi nxa umuntu esethe wahlangana nodlame engaxhumana lathi ukuze simncede kumbe sikhulumisane layo enze isinqumo esimfaneleyo ngesikhathi leso. Kodwa siyancedisa njalo ukuthi umuntu nxa kumele aye enkantolo ukuze ethola ukuvikelwa ngumthetho siyancedisa ukuthi alungise njani amaphepha kumbe awabhale ngayiphi le.
Ngalesi sikhathi se-lockdown eyokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 yiziphi ingxaki esibhekane labesifazane?
Kulemigoqo eminingi ehlasele umama. Besiloku ingxoxwano okungani lekhansili yakobulawayo sikhangele sixoxa kakhulu lalabo abakhangele ezempilakahle. Bebekhuluma ukuthi inani labomama elile COVID-19 ngani liningi ukudlula obaba. Njalo bebesithi ukuthi okwenza kube njalo yikuthi thina omama yithi sijayele ukunakekela abantu abagulayo ngekhaya. ikakhulu lalabo abahlangana ne-COVID into nje ekhangela umama esingeke sayinika omunye umuntu. Bekukhulunywa njalo ngendaba lwamanzi ukuthi amanzi ahlupha koBulawayo. Njalo omama bazithola sebeyiba bahamba phandle ukuyadinga amanzi. Kwezinye isikhathi kuba isibhubhubhu nje abantu bemelela amanzi okwenza omama babe yibo abathola i-COVID. Okunye nje siyananzelela ukuthi eZimbabwe abantu abaningi abasebenzi bayasebenza, bathengisa emsikeni, abanye bathengisa izinto zokudla, amatamatisi, ama-onyeni, impahla nokunye nje okuthiyeneyo. Umama uzithola esesimeni sokuthi kumele ayedinga imali ngaphandle. Ngaphandle kwalokho imuli zithola nje ilamba. So uthi omama baphuma phandle beyedinga imali yokugcina imuli. Kufuna kusiba ngugoqo kumbe kufuna kusiba yinto eyenza ukuthi omama bathole igcikwane le-COVID-19. Ukuthi kunodlame oluningi olusenzakala emakhaya. Sikhangela amandla ethiyeneyo phakathi kamama lobaba. Kodwa kusenziwa kakhulu yokusolakala kwemali. Kule daba olwenzakala ethineni seMalangeni. Lapha ubaba athaya khona umama waze wambulala. Wamhlinza nje. Besendlini kuleyinye i-GBV eyenzakaleyo mzilikazi lapho omunye usisi nje omncane obulewe umuntu akade ethandana laye. Siyakhangela endaweni ezinye ngabonsiza, endaweni njengabomzingwane kukhona ukuthi kuley'ndaba eziningi zabantu ababulalanayo lezi nsuku besezindlini. Sikhangele kakhulu ukuthi nxa umama lobaba behlezi bendawonye isikhathi eside omunye engakwanisi ukuthi aphume aye kweyinye indawo ukuthi ekhipha ukuthukuthela kumvukuzondo abantu bagcina betshayana. Kulelinye indaba futhi esikhangele ukuthi omama ikakhulu emaphandleni abaningi abala transport yokuthi bathole ukuthi bahambe ezibhedlela ezinkulu nxa kuyukuthi bahlangana lama complication bezithwele. Lokhu kwenza abaningi bagcine bebelethela endleleni, bebelethela egangeni kumbe bese sile kuyafinyelela izibhedlela ngoba abantu abayibo abatholakala bele transport kwezinye isikhathi ba-charge intengo enkulu kakhulu kumbe i-transport nje ibonakala gqo kuyikho umgoqo. Kodwa okunye esikunanzelelayo ukuthi omama indaba ze-family planning nganiki luhlupho olukhona. Sesisabela ukuthi sizaba labo lockdown abaningi ngoba iningi labo mama behle ukuthi bahambe imango njengokuthi bangene edrobheni kumbe bekwezinye indawo besiyadinga amaphilisi kumbe besiyadinga ezinye indlela zokuzivikela ukuthi bengabambi iziso. Uyananzelela ukuthi nxa ungena edrobheni kumbe ungena utravel kufunakala kakhulu incwadi yokuthi uyethola usizo. And abaningi ha ngani kuzaba nzima ngoba ukuthi bayeluthola lolo sizo kalula kuba yinto enzima.
Leyo bekuyingxoxo zonkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uzithandekile Mhlanga, ikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Lamuhla kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshonele indaba siqhubekela phambili ngehlandla lesibili lengxoxo esiyenze lomnumzana Angliston Sivanda osinde emkhuhlaneni we-COVID-19.
Ngaqina ngokunathi itiye yomsuzwane ngingezwa sengomile, ngangingasanathi amanzi aqandayo. Nxa sengomile ngibhoyile itiye yami yomsuzwane, ngihlanganise kwesisikhathi ngihlanganise umsuzwane lamagwava lamalemoni amahlamvu akhona ngihlanganise ukuchwathe kundawonye nginathe. Then okunye engangunatha i-onion, ijodo le-onion njengomlimi ngihlala ngilayo, ngithatha ijodo le-onion ngifake emanzini ngichwathe. Nxa ngiceda ukunatha iglasi laleleyo le-concoction ngivele ngihle ngizwe ngiginqa ngisiba ngizwe umzimba usiba ngcono. So ngayenza kakhulu engisekuthi nama-home remedies ngisenzini. Angizange ngibe nomkhuhlane osevie, ngangile mild disease ngoba kahle kahle kangila amanye ama-underlying diseases anjengabochukela labo BP. Mbonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi ngo-2016 ngaba le cardiac arrest. Kodwa-ke ngagcina ngidischarjiwe, amadokotela sebebonile ukuthi sengisilile. Ngike ngacabanga ukuthi ngabe lokho kuyinto kwangithola ngilokhu engisasecondition liyana ekade ngilayo enhliziyo enxa lami bekuzanithatha. kodwa mbonga uNkulunkulu ngakho konke.
Kuyini ongakuxwayisa abalaleli?
Enthanda ukuxoxwayisa abantu abalaleli ukuthi kuqhakathekile ukuthi silalele dele izinqumo lezimiso zikahulumende leze World Health Organization to social distancing. Mina lapho engangikhona yayingasekho social distancing ngenxa yemumo osafikiyo. Mina lapho engangikhona imask yayicinisa ukuthi ingasagqoki. So engakutsho ukuthi lapho engangikhona ngiyakwazi ukuthi sasifanele silixu abantu bebaningi, so yikho okwenza ukuthi sithelelane lo umkhuhlane. Ngakho ngixwayisa nje abalaleli ukuthi bantu kasilaleleni izinqumo zikahulumende, social distancing, gqoka imask, lisingasihlale ezindlini singahambahambi.
Kuyini obona ungani yikho okwaphathisa ukuthi unqobe igciwane le?
Ungalali ilanga liphuma eze litshone. Kumna nxa ulele uyakusizwa ngcono kakhulu. Nxa ulele engutsheni ungachibiliki nje uyakusizwa ngcono kakhulu, uyakusizwa ukuphefumula kungani kumnandi nje yonke into imnandi kusala ukuthi usukume. Khona lokho yikho kokubulalayo. So uyasukuma uexercise kancane. Nxa uexercise ufuqa inhliziyo ukuthi isebenze, lamaphaphu lawo angaze abalivila. So kuqakathekile ukuthi wenze ama light exercise, ungazowenza okunzima. Usukume nje uboda boda endlini uhamba hambe. Nxa usanelisa ukuthi ungavuma ukuthi wenze ama push up angu 3 lakho uthi 1 2 3, ama join abe buhlungu ke mzimba yabo buhlungu, lenyama zonke zabe zibuhlungu, konke nje kebe kubuhlungu. Ngiyazwisisa kodwa ungasukuma nje wenze ama push up kumbe wenzelana ama exercise wokuswinga izinyawo, wenze nje something ezayenza ukuthi uncedise inhliziyo ukuthi push igazi lakho. Kuyanceda kakhulu le positioning yakuthi yakho nxa ulala ungalali ukhangele phezulu kakhulu isikhathi esiningi, uyagcina ungavukanga. Ngalami ngabe ngikubala ngiresearcha ku internet izinto engizenzileyo zangisiza.
Umbuzo wami wokugcina, ngawaphi amazwi ofuna ukuwatshiyela abalaleli?
Engingakutshiyela abalaleli abaningi ukuthi asigcineni izinqumo, kasihlaleni ezindlini, kasoze sife zihlobo zami ezithandekayo. Ungabona ngantwa indlala iza kubulala labantwana, kodwa kasikaze singcwabe umuntu ukuthi ubulewe indlala. Kasizame nini ukuthi ngendlela zonke senze nini esikutshelwayo, ngoba into le iyabulala. Ingakubamba uyeza ukuthi lapha ngibanjiwe, ngiphume esigodini sethunzi lokufa, kungumusa kaNkulunkulu ukuthi uzibone uvuka ululama. So kasenzeni njalo, asilandeleni izinqumo bantu, kasigqokeni amamaski, kasihlaleni ezindlini, ungahambahambi kungadingeki. Then okunye kwesibili, asekeleni ukuxokozela emaxukwini bantu, asilandeleni izinqumo, singalesa sagijinyiswa ngamapholisa. Okunye ke ngakutsho, nxa sekukubambile ungatatazeli, ungethuki, take it easy. Gcina nje ngoba lesibindi, mina ngaqhunga isibindi ngahamba kumlimi. UNkulunkulu nguye okwazi ukuthi akunikeze isibindi, ngoba ngananzela ukuthi iattitude yiyo ebulalisa abantu abaningi ikakhulu. So mina engakutshela abalaleli ukuthi nxa sokuthe usowenzakela ukuthi supositive, relax, ungaphaniki. Okunye engangiziduduza ngakho ukuthi ngangikhangela ama statistics, inani labantu abafayo lenani labantu abasilayo, ngathola ukuthi imedia siyenze kanti abantu abasilayo baningi kulabafayo. Uzathola ukuthi 95% senti yabantu bayasila. Lami ngasengizitshela ke khonokho enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu ngisize, lami ngibe kulaba abayi 95% abasilayo. I-attitude yakho yiyo ekunikeza amandla okulwa psychologically and emotionally ulwe lo mkhuhlane. Bese kusithi okwesibili, singadeleli into le kayilikabile treatment. So okwethu okwesintu lakho kuyanceda, ngoba abaningi bethu kasilayo imali ekuqala vele imali yokuthi uye testa kama $35. Abantu abaningi imali eningi kakhulu kasiyitholi $35.
Lo ke bekungumnumzana Angliston Sibanda ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, lilani. ngehlukani ngesikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Ukwehla kwenani labaphumeleleyo emhlolisweni wezifundo zika grade 7 wanyakenye kusolwa ngabanengi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.